isikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C. Walamukela injabulo enkulu emsakazweni owe-Studio 7 ngesonto mhla ziku-29 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, olandela ezamasiko uMnumzana Bongani Mazwi uMkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lawakulezi nsuku owe-artificial intelligence lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lwesiNdebele lezinye indimi zakwamthwakazi kuphela.
Zibe zisekumini lwethu zigcine thina singalahleki ngenxa yokuthi umhlaba kuthiwa uyadevelopa abantu abadevelope ngolimi lwabanye.
Kwezemidlalo, umqondisi weqembu elidlala kwisigaba se-Southern Region Division 1 LAIX Hotspurs uSiphambaniso Dube ulonza imbali yaleli qembu lona elidume ngokupha lawo asemakhulu abadlali abaluhlonze.
The foundation Hotspurs name changed to Ajax Hotspurs because of Ajax America and Kumlan Banda being in the mix.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Olandela ezamasiko uMnumzana Bongani Mazwi uMkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lawakulezi nsuku owe-artificial intelligence lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lwesiNdebele lezinye indimi zakwamthwakazi. Asizweni chasisa kabanzi kungxoxo esiqhubelaye.
Kumanje nje ngibhizi ngile gruphu yabantu abangama developers, software developers esibhizi siyifoka, kuthiwa yikufoka manje senza kuthiwa yiLinux distribution lapho esiyenza khona i-operating system ezabibhalwe ngesiNdebele nje kuphela kungeke lamabali esikhiwa. Kube ukuthi nama-apps sizama ukukhuthaza abantu ababhala ama-apps ukuthi babhale ngesiNdebele. Kube ukuthi nathi uma kusiya ku-technology in future into zona ezesezikhona artificial intelligence ngezinye izinto esifuna ukuzi-incorporate zibe zisekulumini lwethu zigcine thina singalahleki ngenxa yokuthi umhlaba kuthiwa uyadevelopa abantu abadevelope ngolimi lwabanye. Ezinye izizwa zikwenzi khonoku akukho nzima kakhulu ukuthi nathi sizilondoloze, kodwa lokhu sihamba ne-technology. Sinye butho laphana esinenjongo ngoba inkosi yathi amabutho kawakhulu ebe maningi, so senza izinto eziningi kodwa sibe busy ngazo ukuthi ezintweni zonke lezi ezenzakalayo kulondolozwe usiwo. Ngamafitshane sengingakuthi kwenziwa yikuthanda isizwe. Isizwe sakithi esakomthwakazi yikho nje okufuqayo, akwenziwa mhlawumbe inzuzo yemali ngoba kayikho. Kuningi impela okufuna ukwenziwa. Ngibhizi nje kumanje King Mzilikazi Memorial Lectures nokudabuka kwaso usizwe ukuthi sadabuka njani, sakhiwa njani isizwe, inkosi yasakha saba lama-institutions asaphila namanje salondoloza indimi nama-cultures akamthwakazi ahlukeneyo.
Ubona ingani liza luqeda nini njalo luzasebenza ngempela?
Uhlelo lolana gijimi ngendlela esifisa ngayo. Luyanida a lot of funds, luyanida a lot of commitment. Currently we are just doing it more at a language translation, but kuyanideka ukuthi kube le much more involvement yabantu abaningi, kakhulu abantu abangabe bekahle lapha ezikhwameni, ukwenzela ukuthi kube lento e-holistic, ingabi half isiNdebele or ezinye zezindimi zika zamthwakazi ngapha at the same time iskiwa besifisa ukuthi ngabe nje phakathi nje umuntu utengena mayefuna ukwenza izinto zakhe ngesikhala ngafuna ukuzenza ngesitonga efuna ukuzenza ngesiphosa efuna ukuzenza ngesijawunda akuthole konke kukhona kuphana ngokuqukethwe so our first step kuyabe ukuthi senze lokhu operating system akuso ibhaleke kuyonke into ngolimi lwesiNdebele that will be the first stage amanye ama stages later where they expecting ukuthi ezindimi zibe integrated but at the same time kuyadinge ukuthi sithole labantu abasha abafisa ukubhala ama app ngoba lena i operating system sesifisa labantu abayabhala i app yakhe eqondane lokwesizwe kumbe iqondana noku tracker inkomo zakho kodwa kubhalwe ngesiNdebele kumbe iqondana lokufunda izichaza amazwi zibe khona phakathi khona phana izingwalo zibe khona kwapha into ezihlukahlukeneyo it's a huge project that should be done with the thought process ethi yona into le izoyenziwa ngabantu abantu abantu abethu feather ngoba manje bengasifica lathi sesaba prepare kuma large language models for example ku artificial intelligence machine learning esiNdebele bayofika nabo bazithole bele chance into embi ezoyenzeka masingakwenzanga lokho ukuthi ezinye izizwe zibhizi ziyagijima kwaphana kulwana uline yona lana zigijima zicupha information yonke izizwe zonke ngoba the future is the information age means onguye le information lokwazi ukudlala ngayo into zabo data science nguye umuntu ozosala enguye ungumuntu emhlabeni ne economy izokontrola ngumuntu onjalo konke thina singathi thina okwethu ukufida ama systems abo America abo China sibe yithe sibatolikelayo ukuthi into yethu sibe uthola ukuthi yithe sichazayo lokuthi umviwo kuyini kwenziwani mawulima kwenziwani ehlobo kwenziwani kuyahamba bona bayakutranslator bayakucommoditize bayakhula kuma economies abo bayaqhubeka futhi besicontrola ukuthi thina what do we ingest ngoba bazosinika bona what to think and what to say so kulusizi mathina singahlala sithi thina silinde amakhiwa njenge mentality sake sithole kumbe silinde uhulumende njengo sinye isikhalo engibhizi why mangi addressa iculture ukuthi hayi bafowethu nge culture yethu is too rich iyakwazi ukwenza ukuthi thina ngokwethu sithuthuke ezindaweni abantu bakomthwazi sisabalale ezizweni sizingcwethi kuma fields amaningi kakhulu some of our the best experts in the world baphuma esizweni sakithi bagcwele basabalele umhlaba kumele bathole ukuthi babe lokuyi-inspiration ukuthi baletha njani back that expertise zabo towards ukuthi i-future yesizwe ibe njani
lapho ekulungiseleni isizwe ungathi abantu bakhuthaza ukuthi bekwenze ngaphandle kwembadalo yini njengokuthi beletha ama-apps abo ukuthi kumbe ukudinga inkomo kumbe ukwenzani kumbe kule mbadalo nyakwazi abalaleli abanye base becabanga ukuthi ngizatholani
ngoba uma ungaphilela kuphela ukugeyina inzuzo ikakhulu yemali nezinto zemhlabeni nxa thina esakhulela enkonzweni kuthiwa okomhlaba kuphelela khona pha emhlabeni angikhole ukuthi ungaba lebizo kusasa njengenkosi uMzilikazi uyaphelela khona pha emalini zakho kuthi kusasa ikampani mwena uma ungekho isokuphelile ku-open source community kukhona ama-paid for applications umuntu uya developer into towards i operating system ayenze ngesiNdebele kuhle kanje kodwa abese sithi ayami i commercial version mawufuna kuyifaka lapha ku operating system uzobhadala into engaka nabo abantu mabeyibona leya into iDSD bazoyithenga vele ngoba yinto eyenziwayo vele ku technology
Lo ngumnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi othakazelela ezamasiko esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. Ngengilitshiye okwesikhatshana ezandleni zika Ezra Chisa Sibanda we Studio 7.
Sigcina amasiko akwethu.
Sigcina amasiko akwethu.
Owenze
usenziwe manje.
Sigcina amasiko akwethu.
Sigcina amasiko akwethu.
Sigcina amasiko akwethu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sibuzondle. Namhla ngibambele uThembo Sithembayo Gibbs Dube imoweni ezathisa sibanda. Ngixoxa lobaba uThomas Ngwenya yena ke uretired general wayekuviyo lebutho leZebra.
Kathi ke mina ngihlale kakhulu eHarare. Bebethi nxa beyangiqhawula kuthi emfeni bengingaqhawuli ngoba nxa ethi uyangiqhawula ngithi usufuna ngitshaya ingquzu bengingaqhawulwa lakhathesi mina nxa ibhosi siyadlala kwe besingaqhawuli ithimu ingakaqeda ukudlala ngoba ukwazi ukuthulelephi uphethele uzakuthululelane esandleni sakho.
Wini ozokusenza ukuthi abantu baqhawule bakuthathe ngomkhuba wobhilo?
Soko labantu abangenelayo mayelana nempilo yakithi, iculture yakithi silahlekile.
Ilahleka njani? Bakuvumele njani abantu mandebele ukuthi kubantu baqalise ukwenza imkhubeni?
Imali impande yesono. Yeah. Abantu bakithi sebesihla ngokubebehlanganisa imkhuba yakithi. Ngokuthenga
kuthi bana lapha sokuyikubulala phela isintu
yikho kakhulu
njalo ke sisikubona kathesi abantu sebejwayele ukuthi kuyagejwa amathambo kuthi umuntu siyangcwatshwa kutsha bekusenzakala yini le kwezindebeleni?
Hatshi mina ngikwazi enxa engikhule ngengongoma even nxa kuthiwa kwasokonakele ekhaya abantwana babekhitshwa bayehlala komunye umuzi kuthiwe nxa sokuqediwe kuthiwe hhayi ukhulu wena uvakatshile ugogo wena uvakatshile kathesi sokuhanjwa nabantwana emangcwabeni kambe ngumkhuba wanga
akulaya abantu ukuthi kwakusenzakalani kudala nxabaneni bengafundi ukuthi kwakusenzakalani
abantu abayiba abakhulileyo kathesi abantu abatshakazela izinto zabo ngokuthanda kwabo.
Engikubuzayo babungwenya ukuthi kulungiseka kuthiweni lokho isikhathi siyahamba njalo ke abadala abaningi abasekho isintu sesithabalele ulimiso lochabalele kwenziweni
sesibalutshwana alubani kuyahlalwa phansi abantu asebekhulile uqoqwe ngembali zethu ngokuzibutha kwethu ukuthi kanti siyibambe njani indaba le ngoba izabuchithakela abantu bethu labazulu njengoba likubuza
engutsho ukuthi kuzenziwa ngubani nxa lina abadala lingakwenzi
thina ongwenye engxenye asisiba bendlini enkulu so ukuthi sithi thina kakubuthwana hatshi kuba nzima
ulimi lalo solutshabalela ingwalo indaba zingekho ezindebele zokufundisa abantu
hayi ingwalo esezibhala sokubhala izingwalo ezokuqamba amanga yeah, so ukuqamba amanga okwedlula iqiniso.
Nxa ukhangele ubona ngani kuyabe sokusithini ngo-2030 kuyabe sokuhamba njani ngo-2030 la kuyabe sekhona ulimi lwesindebele
u-2030 lowo kuyabe ngowani
ngihlela ngisizwa phela u-Travel Vision 2030 isindeza sisekhona
akele njele ukuthi xa wena uphumile walibona ilanga so kumele uhlale izigidi zigidi zeminyaka lokho sesikhundleni ngithe kumele kube yikho lokho yiso izigwenxa esezikhona namuhla
kulungisela uthini
kuyazilungisa kodwa okungapheliyo kuyahlola
belilami wezathisa sibanda kwezamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke nembambela uMthembu Sithembayo Gibbs Dube ngethemba ikholisi lingxoxo engenzela baba uThomas Ngwenya libe losuku oluhle sibonane
kwelizayongesizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Amukela Dube osebenza lezinye izakhamizi ukuthuthukisa isigaba ngokwakha iklinika eKezi phansi kukanduna uMalaba.
Ukuthi kuqala ku-19 kusiya ku-26 kilometers uma silanda amakliniki eyiyo okuyikuthi siwathembile njengoba leli kliniki lethu lingakapheli. So sinohlupho olukhulu nje ku-19 to 26 kilometers le abantu abayihambayo sihlangana nobunzima obukhulu kabi ngisonisho ezinye zezakhamuzi ma zisiya kwelashwa kulezo zibhedlela ezihambela amabanga amade zinakho ukuthi ziquleke ezindlini izinto ezindleleni ama bakhulelwe abanye bagcina bezelethele ezindleleni kube sokuthi abanye kugcina kumoshakala leyo mithwalo yokukhulelwa kwabo begcina beswela besezindleleni.
Ikhona na imifula echatshwayo nxa abantu besiye emaklinika njalo kunamabholoho na?
Ikhona imifula nayo kayinamabhriji akusayiwe esibhedlela sokuyukuthi kulalwe kulinde imifula ize yentshe. Ihlukumezeke kakhulu nje ngendaba yekliniki. Ma ucabanga nje umntwana egula yi-stress kuphela nje. Noma umntwana ma egula esesikolweni kwesinye isikhathi uthole ukuthi imifula igcwele akukhona ukuthi umlande esikolweni umise esibhedlela.
Uhlelo oluqhutshwa yizakhamuzi olokwakha eklinika luhamba njani?
Siyazama ukwakha laphana baba. Siyazama ukwakha kuthi uthi sesiqede iblokhu yokuqala. Yendlela sesikwesibili lokho sizama ukuhlanganisa singabantu abangaphandle kwelizwe siyazama ukuthi sihlanganise sizizalwane nje ezingaphansi kwendini bavumalaba banenyana nje nabanye abase diaspora phetsheya kwezindlandle bakhona abambalanyana esizama ukuthi sihlanganise nabo khona laphana. So kunokuhamba kuhambe kune ngaye kuswela izimali.
Uhlelo lolu laluqala nini baba Dube?
Uhlelo sokuyisikhathi lwaqalwa. Sokuyisikhathi lwaqalwa kuthi uthi yona ikliniki ngokusungulwa kwayo yasungulwa ngama 1985 yangayakhwa and then kuthe ngama 1990s or 94 90 ngemva kwama 90s khona lapho ngingasazi ukuthi yaqala nini yayakhwa yabuya yama futhi lokuyakhiwe and then ngo 2021 sabe sahlanganisa njalo isiqalele ukuhlanganisa izakhamuzi ikho lapho ethe ngabo 2023 kwaphela leli block esaqale linye khona manje ku 2024.
Uhulumende le council lige lene lesukuthi lixoxisana laye na akulasizo oluvela ngale.
Siyazama ukuthi sicocisane nabo kusukela kudala kodwa uyazi uhulumende ngabantu abathembisa izithembiso ezingafezeki. Nyaka nomnyaka bayathembisa kodwa ayikho into esiyibonayo aza nayo. Yikho kwasenza ukuthi size sithi ngcono thina siyizakhamuzi zendawo sibumbane singabantwana sibe sihlanganisa khona lokhu kuncane sakha kancane kancane.
Pho abantu bengaphathisa njani?
Noma kungaba into ze-roofing noma kube ngama-doorframe noma kube yiningo zokukampela ikliniki. Noma kungaba imali yokuthi sikhona ukuthenga noma izamende kufana nokuthi nje asikakabi nekliniki kuleyo ndawo. Sazama so siyacela uchazo kuwo wonke abangabe belalele.
Abantu bengalixhuma ngaphi?
Bangasixhuma kule inombolo la 27 79 083 8621 +27 79 083 8621.
Kusigaba sabatsha namhlanje besithexoxa lomnumzana Amukela Dube osebenza lezinye izakhamizi ukuphathisa ekwakhiweni kweklinika ekhezi phansi kukanduna uMalaba. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisifanda.
Ngiyabingelela abalaleli besihlwa namhlanje. Ngiyabonga kakhulu kwamkela kulelo hlelo. Siyabonga namhlanje bemfuna sikhangeleni udaba lokuphathana kwabathetheneyo. Ngizabala kwabase-Efesu ichapter ka-5. Ngisehla laphana ngiyakuvesi 22. Bafazi, zehlise nini ngaphansi kwamadoda enu njengokungathi kukuyo inkosi, ngoba indoda iyinhloko yomfazi njengokuba uKristu eyinhloko yebandla elingumzimba wakhe, yena ongumsilisi wawo. Njengokuba ibandla lizehlisele ngaphansi kukaKristu, kunjalo labafazi ngabazehlise ngaphansi kwamadoda abo ezintweni zonke. Madoda, thandanini umkenu njengoKristu walithanda ibandla wazinikela ngenxa yalo. Qhakathekile kakhulu ukuba nqa sikhanyela lolu daba. Sinanzelele inhloso kaNkulunkulu nqa abantu bethethene. Siyananzelela ukuba ngesikhathi esiningi, khathe sokusiba lobudlwangu dlwangu, abantu besilwa, amadoda etha abafazi kungala kuzwanana. Ikanti njalo kathe sihamba phakathi kwezikhathi ezibuhlungu kakhulu, kusiba le ndaba zamadivorce ukwehlukana, abantwana besala bebodwa kudabuka izimuli. UNkulunkulu lapha ekhuluma ngompostoli uPaul uyasichasisela ukuba kambe indlela esingahlela ngayo njalo esingaphathana ngayo njengabantu abathetheneyo kumele ibe njalo. Okokuqala, mfundisi, sinanzelele ukuthi abaningi sijayele ukugcizelela okunye, kodwa uNkulunkulu uqalisa ku-25 laphana esithi madoda thandanani nabomkeni njengoKristu walithanda ibandla. Okokuqala ukuthandana. Abantu bethandana kulula kakhulu ukuthi lizehlise komunye ngomunye. Lapha siyananzelela ukuba Paul ukhuluma ngamadoda ukuba thandana nomngeni, kazangathi eqalise abafazi, waqalisa ngamadoda ngenxa yani? Ngoba indoda yiyo inhloko yomuzi. Njalo uyakhuluma ukuba omama babuthakathaka isikhathi esiningi. Ngakho-ke uPaul uyasikhuthaza thina amadoda ukuba asithande omngetho. Abe sesinika-ke izampulo, umzekeliso asinika wona ukuthi khangelani indlela uKristu athanda ngalo ibandla. Walithanda waze wazinikela impilo yakhe, watshiya amazulu, watshiya ubukhosi, walanda thina. Ngakho-ke latho baba kulezinye izinto okumele sehlekizwe ukuze sithande omngetho. Singenza njalo, okuningi lokho kwenzakalayo akusoze kube khona. Sibe sesiya laphana esithi bafazi zehliseni ngaphansi kwamadoda enu. Omama kuba lula ukuba bazehlise ngaphansi kwabomkabo nxa obaba bethanda omama. Linzima lelo, kodwa ke yiwo umuthi lapho esiphiwa yilizwi lenkosi ukuba bobaba thandani omama, kubomama zehliseni ke kubobaba. Lizehlisa kalula nxa ubaba enjani yokuthanda. Akutsho ukuthi ubaba uzaba lezinto zonke, awuzayothwana ubaba uzaba le mali yonke eyabe ifunakala, uzaye kuthi uthi ubaba uzaba la yonke into, kodwa ke uzaba nalokho alakho angakukwanisa. Yonke umuntu ongubaba ulakho lokho kulothando. Ngakho namhlanje ingqobekini kubaba ukuba bathande nomama. Sengisiza kubo mama njalo ukuba uqakathekele ukuthi uzehlise kumkakho. Nxa kukhona, ngoba singabantu kuyabe kukhona okunye elingazwisisani khona, kodwa kulula na ukuthi ixoxisane ngakho. Hayi baba, laphana izolo kwenzakale lokhu, wena ubona njani? Hayi mama, nami ngibona soso. Alibona ukuthi kuba mnandi lokhuyana? Abantwana babone umzekeliso ukuba imuli enhle injani. Ngiyabonga kakhulu ngokulalela. Ngakho ngifuna sike sithandazenini baba, sithandazele imtshado yabantu bonke abalaleleyo ukuba liyiqinise. Nkosi yami, izwi lakho lilamandla, liyiguqule baba. Imuli ebesezingane zingadilika, akuzihlanganise njalo ngegama likaJesu. Hayi Nkosi, iqinise imtshado, ube lothando, ube mnandi kanjeyana. Nkosi libusise.
Bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Wezemidlalo, umqondisi weqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1, LAIX Hotspurs, uSiphambaniso Dube, ulonda imbali yaleli qembu lona elidume ngokupha lawo asemakhulu abadlali abalohlonzi. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo, uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lonyaka iqembu le-Ajax Hotspurs lifikise iminyaka engamashumi amabili lantathu lasungulwa nguDube kanye labanye bakhe esikole se-Foundation College edolobheni lakoBulawayo.
I-Ajax Hotspurs Football Club yabunjwa ngomnyaka ka-2001 ngoMay. Sibumba ngilamanye nje amadoda okwakuthiwa nguLove More Masunda lomunye othiwa nguWitness Ncube. Kuyi-school team, sizama ukuthi singadlala ku-Coca-Cola tournament eyayidlalelwa yi-school. isikolo kodwa ke ngenxa ukuthi iFoundation College kwakungaso formal school ayi asisalitholanga ithuba lokuthi lathi singene kule tournament
udubela abanye bakhe abazange belahle ithemba kodwa baqhubeka bedlala imidlalo yobungane lamanye amaqembu
kuthe sokunjalo wasokuvela ithuba lezifa unit cup kwakuregister nje yiloba ngubani social team ezizwayo ukuthi ingaregister lezifa ingene kudraw so saregister lathi ukubulawayo province sadrawa le Dairy Board sasesidliwa asaqhubekelanga phambili but sasidlale kakuhle kakhulu sasesizodlala ifrenki lene iteam owakuthiwa yi-missing link eyadlala kuzifa kubulawayo province division 3 yasisehluleka ukuthi iqhubekele idlala phambili yasisinika yathi sibona abafana besikolo abahle abadlala kakhulu ibhola sicela ukuthi kube yibo abathatha i-franchise yethu yokuthi singene ku-division 3 sidlala
ekubunjeni kwalo iqembu lalibizwa ngegama lekolleji kuthiwa yi-foundation college kuthe umnikazi wekolleji esethena kabazidingele indleko ezidingakala ukuba kuqhutshwe inhlelo zeqembu baliguqule lelo gama laba yi-foundation Hotspurs balitshintshela baye i-Ajax Hotspurs ngoba sebezama ukutholela abadlali amathuba okuyadlala kwamanye amazwe
link with Ajax America. I want to they always believe Ajax Amsterdam, Ajax Cape Town. But the first link that came through was Ajax America that had a twin club in Cameroon or Ajax Yaounde. And then umnikazwe Ajax America was a city he wants to link with us. Simtingele, a very good player. And the foundation Hotspur's name changed to Ajax Hotspurs because of Ajax America and Kumlan Panda being in the mix. Kwakumele ukuthi by then umnikazwe Ajax America edlule emthatha from Cameroon and then ehambe laye to America to further develop the talent kaKumlan Panda. But it's unfortunate Ajax America then faltered out.
Ngomnyaka ka-2007 iqembu le-Ajax Hotspurs lithole ithuba lokuzwana amandla lamaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League ngemva kokungena kwalo kumncintiswano we-CPZ Cup wona obufana nje lowe-Zifa Cup ngoba uhlanganisa amaqembu amakhulu lamancane.
At one point participated ku CPZ Cup and yayila ama qualifiers ama team ayang 16 e Premier League they were joined by the 16 best teams from all leagues division 1 division 2 3 and social and we had beaten iMimosa Football Club which is now known as iPlatinum FC we wished to be drawn with Highlanders but we got Chapungu Football Club
umdlalo lo uphele iqembu le Ajax Hotspurs dinqotshwe nge 3 kanyaka kodwa uDube uthi bamisana lalo iqembu le Chapungu baze baqala ukusekelwa ngabantu basenkaba njengoba lo mdlalo ubusenkundleni ye-Ascot edolobheni leGweru ukuqhuba kuhle kweqembu le-Ajax Hotspurs kumncintiswano we-CPZ Cup kudale ukuba abadlali balo beqale ukuthengwa ngamanye amaqembu.
Our first sale from the juniors was uSibusiso Tambo, the current RNL captain. He was bought by iQuellaton, a football club. I remember payment kwakungamabhora ambalwa ngoba we're developing and we really needed the equipment. Our first export was uHilary Matsibanika. We sold him to iOrapa Parks in Botswana. That was 4,000 pula that we got for Hilary Matsibanika. But it really, really, really meant a lot because we're in the lower divisions.
Abanye abadlali abake badlalela iqembu le-Ajax Hotspurs abadlale phandle kwelizwe ngababalisa uKumlan Banda odlalela iqembu le-Maritzburg United eSouth Africa kanye no-Divine Lunga odlalela iqembu le-Mamelodi Sundowns kodwa othengwe liqembu le-Golden Arrows ngesikhathi edlalela iqembu le-Chicken Inn. Baningi abadlali beqembu le-Ajax Hotspurs abadlalela amaqembu adlala ku-Premier Soccer League. Njalo laba ngababalisa abadlali beqembu le-Highlanders uPeter Mudua kanye ne-Reward Muza, umdlali weqembu le-RNL uChrispin Machisi, imvimbi yeqembu le-FC Platinum uMbongeni Ndlovu kanye labanye. Okwamanje leli qembu ngelinye lambalwa elizweni lemvunulo eyenzelwe lona njalo elophawu lweqembu, lokhu ngemva kokubambisana kwalo lenkampani ye-Wolfware yona engiyezizalwane zelizwe leZimbabwe ezihlala kwele Bilithani. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Olandela izamasiko umnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lowakulezi nsuku oye-artificial intelligence i-AI lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lesindebele lezinye indimi zakomthwakazi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlangani sithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.